Umbiko okuthi sesingasebenza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu yikho okugcwalisa indlela ebesivele siyejayele eyokuphila ngayo. Uzananzelela ukuthi i-lockdown ibisisifake emumweni obuhlungu njalo olobunzima kakhulu, wendlala, ukuswela imali, ukuswela indlela zokuthi siphile ngesikwejayeleyo, kanti njalo le ndingeko ezokuhlala emadolobheni zifuna yona imali. Ngakho-ke lokhu okubikwe ngumongameli kusilethele ukuthokoza kakhulu. Ekubuyeleni kwethu sizalandela-ke iziqondiso zokwenqabela igcikwane le-coronavirus, okugoqela-ke ukugqoka amamaski, i-social distance, kanye lokuthi sisebenze ama-sanitizer kanye lalokho kokufafaza endaweni zokuthengisela kuthiwa i-fumigation, enithemba ukuthi-ke kuzakwenza ukuthi kukhanye ukuthi siyawulandela umthetho kwenzela ukuthi igcikwane lingaze lamemetheka.
Isiyazi ukuthi likhala ngosizo lokuvuselela amabhizimusi enu, selike lahlala phansi laye yini uhulumende labonisana?
Njengabantu akade bengasebenzi okwesikhathi eside, siyaswela-ke ukuthi sincediswe nguhulumende, ikakhulu ngendlela yokuthi sizuze izimali singathi thina ama-soft loans azakwenza ukuthi siqale sekuhle kumbe kakutsha amabhizinisi ethu, senelise ukuwoda i-stock kanye njalo senelise ukudinga okuningi esikuswelayo njengabantu akade bengasebenzi isikhathi eside. Sike sakhulumisana, i-ofisi yethu ike yakhulumisana-ke logatsha lukahulumende olukhangela ngama-SMEs ngesifiso sethu sokuthi sincediswe, kodwa-ke hhayi asikatholi impendulo, sisalindele asikayitholi impendulo yokuthi bazasiphathisa ngani. Kuningi esikuswelayo, siyaswela nje ukuthi uhulumende asincedise la ngokwakha indawo zokuthengisela, ukwenzela ukuthi sithengise endaweni ziza kuba lokusivikela njengoba sikhangela ukuthi isikhathi esikiso silezulu, kwesinye isikhathi kuleziphepho, kwesikhathi ilanga liyatshisa. Kuqakathekile ukuthi abantu bathengisele endaweni ezivikelekileyo, ikakhulu sesikhangela lesikhathi sonese ukuthi-ke sokulomthetho ukuthi sihlaliswa kakutsha, abantu bavule imikhandlo, kube lokuchelelana, abantu bangabi seduze-duze. Indawo lezo kumele zibe ngezakhiwe ngokutsha okuhambelana lokuvikela igcikwane.